Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 ngwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabhishopu akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa kwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba kababhadalwanga, babengaqhatshwanga. Abantwana abebezihlukile, angiboni lapha kuye project lapha.
Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezitshiyeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo abantu abaningi njalo eZimbabwe ingasabala bechurch kuphela, abantu abaningi kuhlanganela omantshi kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops ona la akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende, ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini, kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele uthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu kachaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi asonguNkulunkulu kuphela. Constitution yethu le entsha eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule. Lokonke kuthanda ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakala ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka-13 uPaul wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi ka-president. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu anti uyakhokhela soneso sikhathi. Kuthi iBhayibheli libe liyafaka esigcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu loyo lesikhundla sokuba ngupresident kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibenhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ungabona uhulumende abafelokazi sebeduveka, izintandane zingafela kudla, kusho ukuthi kulodubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obhishopu akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabokholo?
Hatshi. Ngenxa yokuthi i-head of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke, okuhlanganela iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, i-Catholic Bishops Conference, le-UDASISA emele amapostori lamaziyoni, bafaka i-statement esimgceke ukuthi bona bacabangani nge-situation lekhona ngomumo lo khona kathesi. Njalo kwakungayisibo bodwa khonapho leyo beletha lowo mutho, thina be-Christian Alliance lathi asiphakathi kwawo. Kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum, kusho ukuthi kwakungaso mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphume emabandleni zisebenza lamakholwa athikeleli, zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephume emaceleni ngumuntu owabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapholisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoZamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Zamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaZamara uPatterson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyakukhuluma nge-child labor, uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upasta endlini yechechi ukuthi niyathatha amanzi, yaso child labor leyo. Ikusibhekisela nje ama-emotion la abantwana laba kababhadalwanga, babengaqhathwanga ngabantwana abebenzisokwezi ukuthi awathintwayo. Angiboni lapha kuye-primitive lapho.
Kodwa-ke abanye ngabathi nxa kuyukuthi kwasetshenziswa i-tear gas kumbe kwachaywa abantu, abantwana babeyalimala, okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa i-child endangerment, ayisikho yini okwenzakala?
Liqiniso lelo ye ukuthi phela nxa amapholisa eyiwo antsho kulo mfana lowana walimale eground mntwana wafa lwana, singathi amapholisa akhona abothwa yini? Nxa kuyiwo amapholisa aqala abantu ahuga uzawuga i-violence yabalenkinga, abantu bezanu bona emozambique babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith lapha manapha bom bona bahanjiswa i-United Nations. So abantu abaekuqili babo lobudlwangudlwangu labo kuya-expose akulanto enjalo. Abantwana laba angizihloko ezazikhalabela zikuletana.
Kutho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungela abantwana?
Kabafanelanga bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lo betshengisela bethwele abantwana abantu bezanosiyo, kukaningi beyathenda indawo eziningi bela bantwana kungaba yingozi, abantwana bayabhekeka ebholeni kwechechi emthathweni benikezwa amapholisa kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa nguyen smith ngamanapha bom. So i-hypocrisy enjalo asiyivumi, akulacala elenziwe lapo.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likaMzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu, esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besiNdebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe, kakhangelanga into yelifa, kakhangelanga uKhumalo yedwa, ukhangele lo Ndlovu, lo Ncube, lo Mdenda, lo Chiyasha, lobukani bani, bakhangele bonke and usefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi akukho okuningi ngibona angazi kumbe engcono ngabe sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizela kodwa kangikwazi ngangiyakwazi bengizakutho.
Sekulesikhathi kungela nkosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe, ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe?
Izinto lezi ukuthi azilele ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo. Kodwa mina ngilohlelo uNkulunkulu angiphe lona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi. Kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lethu esamaNdebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyize kopa izinto la. Sifisa ukuphatheka kwabo ekubusweni kwabo, indlela i-system yabo yokubuseka kwabo nokubusa kwabo nokubusana kwabo kuyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo, into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo. Njalo into yakhona nilayo kodwa ngiyathikazi ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakenzeki. Izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kanti ungeza kuphonga ziwawama emoyeni lula.
Hello-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kilohertz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe koBulawayo, yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu. Usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi unkosikazi Nothando Sibanda, unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba eNkayi.
Ye, umama wabantwana laba ube ngumama omdala ekwendeni. Umkani lo mkakhe ngaba ubuthi bomna wakhe. Wasesiya mhla ka 31, eshatwa yisitabu, wayekhala nesitabu. Ngithe ngiyakhangela isimo sisekhaya, ngasithi ukuthi ugogo wabantwana, into ahlala ephathelile. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bezezubuhlungu, kukhatshana ukuthi ngabathwalele esibhedlela. So ngabe ngumuntu kungukuthi abantwana labo egini ngapha eduzane.
Uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala?
Okay, hey, ngokuhlala nsezi ngisemagwedeni, ngirentile, ngirente ku-one room. Ngabe ngabama abantwana abathathu lomkami bethu zihlalele. Konapho kunzima sifikile kuzini lapha abantwana laba bafuna uphapho, bafuna amaphapha, bafuna izibhuku. Kunzima singikho ngibehamba ukuthi ngifake kuzulu okokuthi engeke afuna ukuthi ngisizakale lapha nalaphanyana.
Sizwile njalo udinga uncedo, bayeza yini abantu? Sibonile udaba lakho lokumaphephandaba.
Ye, kukhona esengikutholile. Abantu bangifakela imali ku-EcoCash, abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ethawuni benike izipho zabo ezinjengamaphapha lusapho lezibhuku. Akuyeneki sibili kulutshwana singoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabeli kodwa bathatha 5 days. Okwakathesi ngikhuluma nje ngamagaba every time ngaphela ngoba hey banatha kuyilukhafo okuzwayo yena la mapampa hayi malukwane ngeke ngikale lokuthi engingabadonsile o 3 months ungaba thiya kuwo 2 months
bona kodwa impilo banjani
hayi ukufika kwazile
Munina engabe wabulawa kuyini? Izihlobo zikamoyi zona zithini ngabantwana?
Hayi izihlobo zikamoyi zona nazo zithi ziyazakwenza zizobona abantwana bavela ekhaya bafondile sibathi hayi bazobona abantwana bazabuya zizile adini lapha bezona abantwana. Akuthi kho ibhola leyo kubasekuthe njengenkunzi. Kanti kuphi into engenzikolo nokuthi uthole ukuthi ukuthi abantwana bezike khanye silokuthi baye esikolo babhadalele isikhuthi sokuzima. Ukhuluma kunje ibona laba abanenhlaba abathathu i-term lese lineyo abangabhadali. Bathe kuthi ngikhangele laba abancane okuthi zingazivuka futhi ngabantwana bokuthi babe bengabhadalelwanga futhi esikolo.
Labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo ecocash ungabanika inombolo zakho?
Ye, ngingabanikeza abafuna ukungcedi. 0773-378-068. Abathetha ukungcedi ku-ecocash.
Siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakuchayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo. Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlola nyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBaberfield.
Waka waka baby, oh yeah. Ooh, 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 baby, oh yeah. Kona kona baby, oh yeah. And I go tell my mama,
oh yeah. Ingoma ka Mr. Flavor ethi yona nwa baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa imuli yakoyitayitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu. Othi nguye owakhethwa ukuba yinkosi yamaNdebele uMnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.